sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingale vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine emhlazi ku 4 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi sekweze imbadalo yepassport yafika kukhulu lamachumi lamaahlanu amadola $150 kodwa abadinga ipassport bathole imbadalo ifika phose amakhulu amabili 190.
Ipassport office ibabadalisa $190 iordinary passport but nxa befaka kuma emaphepheni ukuthi be-announce ngokukhwezwa kwepassport bathi i-150.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu isikhuthaze iziphathamandla zabomanisipala kanye lezikahulumende ukuthi zitholise uZulu amanzi ngemfanelo lonyaka ngoba kulilungelo lakhe wonke umuntu ukuthola amanzi ahlanzekileyo.
Njengenhlanganiso sithathelele ukuthi uhulumende weZimbabwe lama-local authorities akhe kakabe benze okungcono nendaba yamanzi.
Abalimi bakhuthazwa ukuthi babone ukuthi amanzi ayangena phansi nxa izulu lisina hathi ukuthi amanzi la ageleze ephuma emasimini.
Okuba kubi ukuthi mhlawumbe isilimo sakho sibe semanzini okungafika iviki zibe mbili zibe ntathu siphakathi kwamanzi yikho lapho esingafa khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi sekweze imbadalo yepassport yafika kukhulu lamachumi amahlanu amadola $150 kodwa abadinga ipassport bathola imbadalo ifika phose amakhulu amabili $190 izolo. Uhulumende wethule imbadalo yamapassport eqale ukusetshenziswa izolo engamadola alikhulu lamachumi amahlanu $150 esikhathi esithi ngawe passport ephuma ngemva kwamaviki amathathu kuthi ephuma khonapho isizabiza amadola angamakhulu amabili lengxenye $250. Kodwa abanye abahambe izolo bedinga amapassport aphuma ngemva kwamaviki amathathu basuke belengise izandla besithi batshelwe ukuba kumele bahlawule imali efika phose amakhulu amabili $190. Sixoxe lomunye wabo unkosazana Thembi Dube usuke laye elengise izandla komsitheli.
Passport office ibabadalisa $190 iordinary passport but nxa befaka kuma emaphepheni ukuthi be-announce ngokukhwezwa kwepassport bathi i-150 but ma usufike emaofisini i-190.
Manje wena uze ufike ubule emalini?
Mina bengile 150 ngeye so ngehlulekile ukuthi ngi-collect i-passport.
Wasutshelwa ukuthi yi-190?
Iye, ngase ngitshela ukuthi yi-190 kumele ngibe le-$40 phezulu.
Kodwa nxa sikhuluma labo thina be-passport office bathi yi-150, i-passport yi-130 sokubuya le-$20 yoku-process. Wena abazange bekutshele khona?
Hayi, mina bangitshela ukuthi imali yakhona ayibuyi ka-1 in-190. Ihamba laphana bethi 150, uhambe laphana bethi sifuna $20, uhambe laphana bethi sifuna $20. So kuyabe sekugcina sekuyenza imali eyi-190. Then leyi $40 abayi-advertise lapha ababhala khona ukuthi i-passport sikhweli, babhala ukuthi 150.
Bakhona babonileyo bewathatha ama-passport nge-190 yakhona na?
Abalutshwane kakhulu ngenxa yokuthi abaningi bekhangelela ukuthi yi-150. balutshwane ngibabonileyo mina kade bekhanya befila amafomu ukuthi sebengangenelisa ukuyibhadala i-190 le.
Wona amalayini abenganani ngoba sike sezwa ukuthi umnyaka usiyaphela kade sebelala khona abanye. Abenjani amalayini wena uzohamba?
Abe seyehlile nxa sesicompare lokuthi ukuvala kwabo bevalele iholiday amalayini abenjani. Abe makhulu kakhulu but kade sabe seyehlile kakhulu amalayini esemalutshwane nxa yokuthi iningi labantu leyo linike liyenelise i-190.
Wena manje njengoba ubutshelwe ukubana i-150 uthe ufika wabaqhubela yini i-150 bakutshela ukuthi ayenelanga?
Bangitshelile ukuthi i-150 le ngeform then kuzamele uyekhiphe $20 ngalo uphinde uyekhiphe $20 ngalo. So ngavele ngangakuyenelisa ukuthi ngiyicollecte iform yona leyani okumele uyifike.
Manje usuzenza njani njengoba uyehlulekile ukuthatha yona le i-passport? Uzadinga yini imali le eshoti leyo?
Sokumele ngihlale ngilinde ukuthi mhlawumbe ngize ngiyenelise ukuthi ngithole i-$40 liyana ngigcini ukuze ikwani yenele ukuthi ibe i-190.
Alo-ke ngunkosazana Thembi Dube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights sikhuthaze iziphathamandla zabo manispala kanye lezikahulumende ukuthi zitholise uZulu amanzi ngemfanelo lonyaka ngoba kulilungele lakhe wonke umuntu ukuthola amanzi ahlanzekileyo njalo aneleyo. Linkuthazo iza ngesikhathi ikhansili yakoBulawayo isitholisa abahlali amanzi okwensuku ezimbili kuphela ngeviki ngoba esesilela emadamu ngenxa yokuthi amadamu aleli dolobho asesitsha ngokungani kwezulu. Umkhokheli weMathebeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bathole amanzi ngemfanelo ukuze kwenqatshelwe le mikhuhlane efana le-cholera. Wona osubulele abantu abedlula amakhulu amabili elizweni 258.
Kukhulu njengenhlanganiso sithakelelela ukuthi uhulumende weZimbabwe lama-local authorities akhe kakabe benze okungcono ngendaba yamanzi, abantu bathole amanzi izikhathi zonke. Umuntu angehlulwa yisibotshwa, izibotshwa zisejele ziyathola amanzi, kodwa mina ngihlambe esitridini engibhadala itaxi kangiyitholi. Sithi kabenze ngcono ba-investe ekutholakaleni kwamanzi ayeneleyo njalo ahlanzekileyo izikhathi zonke.
Bayakhala omasipala ikakhulu umasipala wakoBulawayo uthi udubo lusemadamu ayatsha nxa izulu lingasananga akula lapho abangawathola khona.
Udubo lwamanzi lakoBulawayo usemadamu futhi alusoze lwavalela ngamadamu. Udubo lwamanzi akoBulawayo ubukhokheli obungekho, ikakhulu ubukhokheli obukhangele ngamanzi, ubukhokheli bezinwa iZimbabwe National Water Authority. Lokho izina laba khona kuzalwa abantu mahola wonke mizuzu yonke koBulawayo kulomama obeletha umntwana koBulawayo. Kodwa izina lokho laba khona alizaki izala idamu ngitheli lodwa. Sibe sesisola lawa khona uhola njani yena lowo melakwenze tshengisa ukuthi ngala leadership. Yini problem yakhona? Akumelanga sichallenge sifihle umphini. Into yokuthi siyabe sichaya izinja sifihle umphini le yeso yegona. Lo masipala wakoBulawayo kumele athiye ukutshela abantu amanga. Elelokhu esithi inkinga ngamadamu, inkinga ngamadamu, ngakhuluma iqiniso. Inkinga izinwa eyehlulekayo futhi elokhu iqhubeka isehluleka. Yikho lapho kulenkinga khona. Uhulumende kathathe amandla okuthi kwakhiwe amadamu awanike uBulawayo City Council, awanike ama-local authorities, adisbandle into yakhe leyo ukuthi akuyizinwa engasebenziyo. And uzabona ama-local authorities abe senomlandu futhi abe se-accountable and uzabona amanzi azaba khona emadolobheni.
Alubana uthe waphiwa lowo mlandu wokulungisisa udaba lwamanzi elizweni, ungaluphatha njani ngaphandle kodaba lokuthi izinwa ibuyisele amandla kumakhansili?
Vele ngiphatha ngakolokhu ukuthi imana ngama i-7 days ingakapheli ngiqala ukuvala izinwa ngivale kayisekho. Ibese ngisuka lapho ngipha ama local authorities amandla ukuthi afinance alungise amadamu abo adinga ukugejwa geje umqalisa amatha kaqalise kuso kusithi sibe lenye istudy ukukhangela ukuthi kanti vele inkinga ingaphi. For instance, ungakhangela iVictoria Falls. IVictoria Falls iphakathi kwamanzi kodwa izakhamizi ziyashota amanzi, kwenzakala njani khonokho? Lugiwe lidamu akula damu elineproblem. So sibe sesikhangela ukuthi each local authority inkinga yayo i-capacity constraint yayo ingaphi.
Alo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa owenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni lontungamile inkomo weStudio 7. Abalimi bakhuthazwa ukuthi babone ukuthi amanzi ayangena phansi nxa izulu lisina, hathi ukuthi amanzi la agelezele ephuma emasimini. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi izulu seliqalisile kodwa likhangelelwe ukuthi lizaphangisa ukuphela ngenxa yesikhudumezi se-El Nino. Uthabo Kancube oStudio 7 uxoxa lomqondisi wohlangothi lukahulumende oliphathisa abalimi olwe-agritechs eMathebeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Kuna kwezulu leli ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi sokuthi i-climate change sokwehlukile kulakudala. Khathesi izulu lethu likuvame ukuthi liza ngolaka, lilomoya, lilesiqhotho, kanti njalo lisina lilinengi ngesikhathi esifitshane. Lokhu kwenza sibone sokuphanga ukugeleza amanzi amaningi, kungaba semasimini, kungaba semadlelweni, okuguguda umhlabathi. Kwesinye isikhathi sibone lesilimo sethu sesimi phakathi kwechibilamanzi nxa kuyindawo ema amanzi.
Abalimi bengenza njani ke lapho?
Okokuqala, simele sikhuthaze ukuthi amanzi angene phansi nxa izulu lisina. Lokhu singakwenza ke njoba sisitsho ungokugebha amagodi kagantshompo kumbe ukuvula imfolo yokuhlanyela kuphela, kanye lokuba le migelo emasimini ebamba ukuthi nxa izulu lithelana kungaphange ukugeleza amanzi adabule insimu ahambe. Kasibeni le ndlela kusiya ngalapho esikhona, ulakho ukuthola isixwayiso kubalimisi ukuthi indlela elungele insimu yakho ukuvikela ukugeleza ngamandla kwamanzi yiphi, ubambe njani amanzi ezulu abesina. Kuqakathekile ukuthi i-soil and water conservation ukuthi sithatha amanyathelo. Imigelo iyasincedisa ke ukuthi ibambe amanzi iwaqondise nxa kudingeka ukuthi achithwe ngaphandle kwensimu. Nxa ulungise kuhle umgelo uyakwenza lokho. Ukuna kwezulu ngamandla okwesikhathi esifitshane, yebo kambe singabona izilimo zethu sezime emanzini, kodwa akukabi into engaba lomonakalo kakhulu. Okuba kubi yikuthi mhlawumbe isilimo sakho sibe semanzini okungafika iviki zize zibe mbili zibe ntathu siphakathi kwamanzi, yikho lapho singafa khona.
Yisiphi isixwayiso elingasipha kubalimi abafuya izifuyo ezijineyo ngalesi sikhathi?
Indawo eziningi izifuyo zethu bese ziswela amanzi. Amadamu lawo esilawo angaba ngamancane ngapha ngamakhulu asagqibeleka amaningi, agcwele udaka. Izifuyo zethu bese zisithi zilanda okulichibanyano sokusele zibanjelwe edakeni bese zifela khonapho ngoba zingalamandla okuphuma zicakile. Kuqakathekile-ke balimi ukuthi seliqalisile nje ukuna izulu njengoba kusenzakala kanje, asiboneni ukuthi lokhu esilandelela ukuthi izifuyo zethu zinatha ngaphi. Singaze sapho ngikuwekela sixotshele iganga sithi aziyazibonela, ngoba nxa zihlanganele ingozi yokuthi udaka lokhu lusabamba siyalahlekeka.
Alo ke ngumnumzana Dumisani Nyoni umqondisi ohlangothi luka Holmende olwe Agritech eMatabeleland North ubexoxa icingweni lo Tabo Kancube we Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe ezisemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi udokotela wesibhedlela seChinoyi uchaywe livili eliphume emonteni enkulu yohlobo lweHowlett truck wafa duzele Orange Grove emgwaqweni weHarare eChirundu. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulomunye umama weHarare osemangalele umahluli weHigh Court uJustice Catherine Bachi Muzawazi esithi uyamlandela emhlukuluza. URita Makhambatha uthi uMzawazi ufuna ukuthi avumelane lomnumzana Watikona Joe owamangalelwa ngumbatha emapholiseni. Okumanje sengidede la emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 yalibingelela abalaleli labasakazi. Igama nguMandla Nkosi Mkhonazi eFelabusa. Ngilokudangala okukhulu kakhulu kuzwa ukuthi leZimbabwe lixotshana lodaba lombhuqazwe. Nanku phela umbhuqazwe lokuqhubekela phambili. Amapholisa mabeshoneni, uarmy mamashona futhi. Passport offices Bulawayo, Lupane, Gwanda abantu beshoneni. Emaborder post amashona futhi. Ababalisi ezikolo endaweni zamaNdebele kugcwele amashona, abafundisa abantwana bafeyile kuthi amaNdebele abafunda. Izimseki banje ngamashona futhi. Ngitsho le judiciary system yonke ibanjwe ngamashona, trade gold kobulawayo kugcwele amashona. Ngaleso sizathu umgubho uqazwe ulokhu usiya phambili. Kulusizi ukuthi kudlalwe ngengqondo zabantu kuthiwe khona kukhulunyiswana ngodaba lombhuqazwe kungalungiswanga izinto ezinjengazona lezo. Ngoba amaNdebele kumele lawo bazibuse endaweni yakibo kube yibo abasebenza khona. Kulokho okwenzakalayo yikho kanye okubhalwe ku-grand plan yesishoneni. Alubana bekuliqiniso ukuthi kuyakhulunyiswana kulungiswa ngendaba yombhuqazwe kumele uqale kulungiswa lezi zinto. Ngaleso sizathu ngibona kuyikudlala ukuthi kuthiwe khona kuyakhulunyiswana ngombhuqazwe. Ngoba umbhuqazwe yiwolo esikhuluma ngawo ukuthi amashona athathele amaNdebele imisebenzi, abathathele izinto zonke, abathathele amandla. Akulungiswa indaba le inxa kuyikuthi kulungiswa indaba yombhuqazwe. Ngoba kukhuluma ngombhuqazwe lokho kungalungiswa ngayo kudlala ngesikhathi. Ngiyabonga.
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli. Yee, ngagcina lisatshana amakhanda abantu bengakwazi ukuthi kutijamisa kutshona. Lisafuna ukwazi abakade bengakazi ukuthi kutijamisa kutshona. Ukutijamisa kutsho umuthi wokumithisa, kutsho umvusankunzi abakade bengakazi. So umvusankunzi lo jamisa yintoyi. Uchamisa sasolishiya ehlathini ngiyalitshela. Siyambona ukuthi uthuli njani umuntu wakhona. Uthula ngathi yonke into ihamba kahle umuntu wakhona nalo uchamisa. Ngivusa nkunzi ngiyabona.
Siyabonga Studio 7 Happy New Year. Ah uJoseph Chuma kake kusiphaphela lo. Laba bantu bahlele ukulungisa bahlele ukuletha imali yelizwe idola laseZimbabwe lidala liyani lalikhona ngoma 90s njalo okwesibili bahluleka ukuvula amafemu. Amafemu amele utshani manje okugcwela masengamachechi idorobho lonke iZimbabwe yonke bahlele ukulungisa khonalokho bezotshela abantu labeZimbabwe ukuthi bebe ngamavenda ilizwi lonke bona bebhizi beshiyana imali yama-taxpayers labo labangani bakho abesayo besiya kokwe-Singapore ukuthi abosijwayela kabi lo abazama ukuhlonipha bakabonani sizijima zabo sibone ukuthi badlala ngabantu bona bayajwa basuthi fukuzodlalela ebantwini ma umuntu esifuthi esiqala ukuphakuwe phaphela abantu angotshela abantu ukuthi bebe ngamavenda manje abantu babalekele kwamanye amazwe ngenxa yokuthi kula mafemu bahlulwa yini ukuvula amafemu babe sehlulwa kabaphumele ukuze ngobavotelwanga vele basifaka. Ngiyabonga ngumasenga lapho kubulawa iphumule emadokini.
Salibonani bantu bakithi, salibonani bantu beStudio 7, ngabe linjani ngezindawo bantu bakithi. Size sakamthwakazi, size sikamzilikazi nomambo. Eyi siyaphila zihlobo zami, siyaphila. Into ebuhlungu yinto le sisizwa ngoGawule, uPhilip Gawule, labo Joseph Chuma, labo umthuli Ncube abantu bangkhona laba ukuthi kathi bona badlani, batholani abantu behlupheka kangaka ngenxa yabo. Bona lokho besithi izinto zihamba kahle, into zihamba kahle bekukhuphuka intengo yonke into nje yakhuphuka. Esh kusuka kube nzima ebantwini bakithi. Kube nzima lokho ebencindezelwa ongapheli imihla namalanga bancindezelwa manje siyahlukumezeka emazweni ngenxa yabo. Asaphathwa njengabantu basivele uma besibhekile abantu hhayi babona nje udoti nje abantu bakithi. Sicenda isikhulumele labo ukuthi hhayi bazame ukulungisilizwa, bazame ukulungisilizwa hhayi le nto abayenzayo.
Ye sibingelele inkundla. Ya abantu abanjengabo-Joseph Chuma laba bayadinga uswele ukuthi khona umsutho kwesinye isikhathi uyinkinga ebantwini impela. Joseph Chuma laba labo Malani Nkomo abadala baqinisile ukuthi kula bantu abasutha kabisa. Ngoba amaqhinga la abantu kufanele bezibuyele la maqhinga angazi ukuthi batsho ukuthini. Ngoba ungeke utweni i-government and uhlale kuphela ukulokhu ukhamisile kuphela abantu bekuholela njengenkukhu leziyana eziholela umumba amabele. Kodwa utweni i-government angazi ukuthi kuthini lokuyana. Ngoba bazwakala ingathi abantu sokufanele bezilungisele imigwaqo, abantu bezilungisele izikolo, abantu bezenzele konke elizweni bona bebuye kuphela ngokuqhuquluza imali befake ezikhwameni. Amadoda lawa, amadoda lawa angazi impela ukuthi acabanga njani shemu.
Sakazo 27 sanibona ngihlale bezokudaba ngachitha isikhathi sibazwile abakhohlisi bezanu uJoseph Chuma ngoba vele bahlala bekhohlisa abantu abasebajwayela nje ukuthi vele bangabakhohlisi uthi khona abantu kabavuke bezenzela. Alright, bavuka bezenzela bazenzela ini? Yena lo hulumende wabo wenzani, yini oyenzileyo bayezithi abantu bavuke kabazenzela? So bona bakujabulela ukuthi abantu bonke begcwala umgwaqo bethengisa into abayijabulelayo yomabhizinisi abakhuluma ngawo lapho ukuthi wonke umuntu nje sofanele ukuthi mayezenzele fanele ngisi ubani ozathenga kathi masonke sesithengisi. Joseph Chuma madoda siyakwazi liyasutha linda ngapho kwezanu PF liyadlala ukuthi kudla kathi manje mali sidlanena lekudlayo liyakwazi ukuthi iy'nkulungwane lezinkulungwane zabantu bayahlupheka eZimbabwe but idaka bavuke bezenzele bazavuka bezenzele kuphi manje lizwa lilamanzi amatitsha awakaholi, amapholisa awaholi, amasosha awaholi. So lithi bavuke bazenzele ngani ngoba laleyo mali ayikho, ilizwe lilamali yalo lisebenzisa imali yangaphandle kodwa lina libabhatala ngamali yaleyo ilizwe elingasebenziyo futhi. So lithi kebezenzele ngani? Cela ndithule imali ngento elizayingekeliza eliza ifuna ukuyikhuluma Joseph. Imali ngekho into elifuna ukuyikhuluma Joseph. Cela ndithule ngoba le nto eliyikhuluma suku zonke iyasinyanyisa plus iyasicasula.
Salibonani, salibonani, ndingelela abasakazi bonke. Ndi happy new year wonke umuntu, sijabulela umnyaka omtsha. Ya kulomlaleli ekuseni okhuluma into veleli ame ngani iyanihlupha. I-COVID seyaphela phela after sayi-COVID ukuthi sesisakazeke ezindlini zendaweni zenu. So for ukuthi i-news besizithanda siyi-studio live eziqalisa ophela kuzokutsha nine silaleli maya thesi seliyenza half past 8 kuphele kodwa beqhubeka liphike iphindele into eyi-1 ake sichazele ukuthi sisebenza kanjani kumba sekuyinyuzela izithola ezinye isithanda sili 1 hour lalani bemnandi kabi sijabula kakhulu. So lisichazeleni ukuthi okwenzakala nje waliphinda libiyelele half past 8 liphinde intoda lokhu liyikhuluma senake lisichazele umlaleli wi-chaya ekhanda sibili hambe kungihlupha ngumlaleli omkhulu estudio 7 sosesimangale kahleleni lokhu liphinde into 1 kuthatha i-1 hour leyo silalele into eyodwa sesigcina sicishe
Seven, Studio 7 bingelele ku-Studio 7 iZimbabwe yonke jikele ngimalo baba lapha uSibanele izinkomo la engavumeli lo msebenzi we-ground uphathwe izinduna engavumeli uSibanele izo uright umbono wakhe uSibanele izo uright umbono wakhe uright kakhulu engamvumeli umnankagwa engamvumeli umnankagwa lo mnankagwa sowathenga izikhali phela uredi ukulwa so abantu nathi kufanele sithengeni izikhali zapho ayivuke impela emaqandeni umthokazi liphabhulikhi ayivuke impela emaqandeni ayiqale phansi ku-ground
ngiyabingelela Studio 7 ungathi kuzisebenzi zenu kulisti yezisebenzi zenu nabakhulumeli seninayo okuthiwa ngu-Joseph Chuma ngoba sengisho ne-airtime ayinikezwayo ukuthi akhulume iningi okumangalisayo ngani uye yedwa uphile nakuleyo zanu ngani uye yedwa ukhona. Hhayi siyakubona konke lokho sikubhekile abantu thina siyazama abanye nokukhuluma awu ama-audio kafakwa nezinye izikhulumeli namaphathi nje amanye sizwe phela ukuthi kanti bona yini abanakho kodwa hhayi i-Studio 7 ka-Joseph Chuma udifenda la thina sithi hhayi sobona lapho kuyawela khona indulo xaxa angazi ukuthi wayengafuni ngithi thina abanye sesiphile sabona abantu abanjengabo Jonathan. Jonathan wayesima lapha siculiswa udoti wezingoma, ingoma evikela leyo zani yakhona. Bathe sebemkhafula bamkhafula njengenja. OJoseph Chuma nabo bafolile nje bakudwendwe luyakhona pha. Hayi kayidefende ngani nimsupport ayidefender kodwa ke sobohla manyosi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uthi engakhethwa kuba ngumongameli uzavalela bonke abokuza abangela maphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwelemelika abasuse elizweni. Iningi lamalunga ebandla lakhe lama Republicans bavumelana laye besithi abokuza bangena elizweni belemikhuhlane efana labo TB. Phansi kwemithetho kaTrump afuna ukuyifaka ifana laleyo ayethula ngesikhathi engumongameli evimba bonke abadinga ubuphepheli kwelemelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapho kuzaba nzima, that talking point into abayikhulumela to their base. I-America inkulu. Ama illegal people abangekho emthethweni abangela maphepha yibo abangaba lamandla bokuthi bewadibhode, kodwa labo futhi kuyamele befike ekhothi bekulo. Abaningi bayalo, abanye bebadibhode, abanye behluleka ukubadibhode begcine bewina ekhothi. No, ukuxosha abantu uyabona, sibone eHaiti laphana le Dominican okwathiwa ungxawukhu lwakho engasewa la wasewa lapha baxotsha khona abantu abaningi. Thina lapha kuzaba nzima kuye ngoba kuzamele yena umkakhe abantu bakhe yena ukhulu wakhe uTrump angithi wavela eGermany. So lokhu kuzaba nzima ukuthi kwenzakale, into nje bayikhulumayo just for their to cater to their base nje kuphela.
Njengoba iningi lalabo abokuza abakhangelelwe ukuthi bengaba yibo abadiphothwayo beqotshwa, yibo abavame ukuvotela ibandla lama-Democrats. Manje ubona njani nxa kuyukuthi ama-Republicans bengasebenzisa khona lokhu ukuthi babaqotshe abantu babadiphothe, ukuthi akusoze kwenze na ukuthi banqotshwe kukhetho abantu sebesondele khona lokho?
Uyabona i-language yakhona eyokudiphotha abantu on mass in the millions, yiyo yikho uTrump beba accuse uba bakhuluma ngabo-Hitler nxa bekhuluma ngabantu bokuza abantu abavela ebhoda bathi ngama-vermin, bathi dirty poisoning our population and our blood, and yikho befuna ukuthi deport in the millions on mass njengabo-Hitler betransport ama-Jews to ama-concentration camp. Angiboni kusenzakala on mass. Baza kwenza khonokho ukuthi belandele abantu nge-immigration, abantu abangekho emaphepheni. Otherwise, an act of Congress kuzamele befake imithetho. That means lapho futhi kuzamele bebe le majority ye-Congress. That is well, Republican Congress kodwa kabala i-majority to pass that. It would have to go through the Senate. The Senate currently is a Democratic Senate. And konke lokhu kuzaba determined kakhulu nge-makeup ye-next hulumende, ama-election, ukuthi umbane beku-Congress, umbane beku-Senate, umbane beku-Trump engazewini, uzakuya ngokuthi ule-Congress enjani, le-Senate enjani. Layo futhi, I think, other than abantu bakhe laba azama ukubafaka, ambaboni bewina bonke. But abanye aba-reasonable people ku-government, they've already seen ukuba they have to ukuthi moderate ama-excesses akhe.
Alo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni ekhona pha kwelemelika. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi sekhweze imbadalo yepassport yafika kukhulu lamachumi amahlanu amadola $150 kodwa abadinga ipassport izolo bathole imbadalo ifika phose amakhulu amabili $190. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ithi uhulumende labo manispala kumele batholise uZulu amanzi ngoba kulilungelo lakhe. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gandeng sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.